nami ngithathe leli thuba ngibonga u-Evans Zinika obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 esibandlela 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo.
Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesiShona lesikhiwa kuphela. Seliqolisile ngomlayezo kodwa abesiNdebele bazonde baganunwabo.
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu kulokhu ekusenziwa ugango okunje kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuxhopha njalo le ndlela yokuthi kulwiswane asiyonto enhle kakhulu yena.
Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga eZimbabwe Independent Complaints Commission okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha.
I-Independent Commission leyi abantu abazayiselekta ngama-parliamentarians avela ebandleni ende kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elivusayo lifunani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe. Lokhu kuqale ngemva kokuba umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba ethule umfanekiso kamongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa egqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Waseloba ukuthi lo ngumkhokheli we-Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ ngamafitshane. Lokhu kuthathwe ngabanye njengendlela yokuthi ibandla le-CCC seliguqule ibizo ukuze lenelise ukuzivikela kungxabangxoza ekhona kathesi kuleli bandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi utshele i-Studio 7 ukuthi ibandla le-CCC aliguqulanga bizo.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo. Yiyo esingathi ngesikhiwa i-Zimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sitsho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lincedise ilizwe ngoba leli le-ZANU PF selehle.
Ngezinye indlela uthi wena ukuthi alternative, democratic alternative, akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazo.
Kuliqiniso thina yithi esingathi ngesikhangathi ngachaza into ngesiNdebele kodwa ukuthi alternative siyithi option ekhona ngaphandle kwe-ZANU PF esiyehlulekile. The only choice abantu abalayo, the democratic choice abalayo, is Citizens Coalition for Change ukhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Ye, besibona lapha ebulenjini ku-X abantu bethu bona cebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhidlize ibandla ngalingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Imizo sabe seliguqulelani yile mizo lethu esilalo yuba ibandla lethu esilalo. Endlini kungangena inyoka uthuthe emzini wakho, uyadila le nyoka esendlini iziphu.
Ye, kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulodubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethwandaba lokunye okunjalo. Lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokhu?
manyathelo sisathatha wonke and sifuna ukuqinisa abantu bethu ukuthi akula muntu wethu uzakwaliswa ukuncinta, akula muntu wethu ofuzaliswe ukuncinta, ngoba ukuncinta lokho kusemthethweni. Yes, ngathi ngesikhiwa i-democratic right yomuntu wonke jikelele eZimbabwe ukuvota lokuncintisa ukuthi avotelwe nxa efuna ukuvotelwa esebenzisa uphawu kumbe ibandla afuna ukulisebenzisa. Ngakhethelwa yikhothi ukuthi hayi, wena ukufuza ukwanisa ukuncinta kuleli bandla ngoba kuleliyani bandla. Ngikho ubona ukuthi ngo-August 23, 2023 kwakula madabu candidates, kulabantu abangena bezithi bayi-triple seal engayisiyo kodwa bangena, but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo azange
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, wekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma isiShona lesikhiwa kuphela, isixolisile ngalo mlayezo kodwa abesindebele bazonde baganunu wabo. Le nkampani ibifake lo mlayezo enkundleni zokuxhumana isithi ifuna umtshayeli owazi indimi ezimbili, isilungu lesiShona, njalo kumele abe ngowakobulawayo. Kodwa izolo linkampani yethu le umbiko ixolisa isithi ibingenzanga ngabomu njalo ibingajonganga weyisa abantu besindebeleni. Kodwa lanxa ixolisile linkampani, iningi lesindebele lokhe lizondile. Sixoxe locubungula ezamasiko omnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kuyindlela yokuchopha abantu, kuyindlela yokuganga, kuyindlela enziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebeleleni bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo, alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonokho, kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebeleleni Berland kabenzi wabantu. Abantu bemathebeleland benziwa nje izinto ezinganakaniyo, njalo abantu okungamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho. Ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okhuluma isiShona lesikhiwa kodwa engiwakobulawayo, kuhamba njani, kungenzakala njani khonokho? Hantsho yakubona ukuthi kuyikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa. Engithemba ukuthi la mankampani zona lawo ayenza khonokho kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo abuyele kibo khona le rari kwenzela ukuthi khona bayedingana bona khona ngale kibo, kulokuthi abantu bathethisa abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu oyenelisa ukukhuluma isiShona ngisho lesikhiwa. Kodwa ephakathi nakwenzile kanye kanye eMathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho, njalo ungananzelela ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabanga enkosini, okuyindlela la futhi yokuzama kweyisa abantu beMathebeleland, okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo. Abantu akubona ukuthi ikuganga lokho ngoba bona beyisa uChabanga, ngenxa beseyisa uChabanga babe sebesithi uChabanga ufana lalwana umuntu. Abantu uyayibona ukuthi indlela yokuganga yonke le asonto elungileyo leyo kakhulu. Kanti isiZulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi loBhengu layathengisa. Ikuganga okungakanani konke khonoko, angazi ukuthi uhulumende uzakuthini, angazi ukuthi laleyo kampani i-board yakho izokuthini, i-management yakho izokuthini, ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani, abantu kabasakhangelani kuhle. Sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu beMathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile, kukhona ukuxhotshwa okuthile osokumele ukuthi khona hayi abantu beMathebeleland ne-leadership yonke seMathebeleland kumele ukuthi ime, kungelani lokuthi kuzana u-PF si kumbuku MRP, kumele ukuthi leadership yonke eMathebeleland ime, ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela. Ngoba nxa sikhangele yonke leadership eMathebeleland, yonke leadership kungelani lokuthini, lalabo abaseduze ngisho lo president kumele bakukhulume konoko ukuthi no president into leyo yenzakalayo hayi kasayiyonto right leyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha? Sesibona izehlakalo zonezi ezingani ngezokubandlulula abantu besintwini sezisanda
kuyini ongakusenzakala?
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu kuloko kusenziwa ukuganga okunje kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuxhopha njalo le ndlela yokuthi kulwiswane asonto enhle kakhulu leyo. La ku United Nations lezi izinto okumele ukuthi zikhulunywe zokuthi nxa sikhuluma ngenali into yokuthi we are being segregated. These are the things esikhuluma ngazo ukuthi khona we are being segregated, we are being marginalized. Kathe sebefunwa lokuthi marginalize ngolimi lwethu sho phakathi kwenziwe. Uyekhuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwo. Hayibo.
Hello ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ucungula izamasiko ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga ekhomishini ethiwa Zimbabwe Independent Complaints Commission okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha. Idale leli lithi abantu kumele baze phambili lamabizo alabo abafuna baba bengene kule commission. Lithi amalunga e-commission le kumele ebe ngabantu abafundela umsebenzi wokwahlulela enkantolo ye-High Court kumbe amagqweta asebenze okweminyaka esikhombisa kumbe phezulu. Ingcweti kwezempilakahle ezisebenze iminyaka efanayo kumbe umuntu oke wasebenza kwezomvikela labo yibo abangafakwa emsebenzini lowo. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni leli akulabantu okuthiwa ngabagcini bomthetho. Elizweni silabantu abasebenza lapho kufuze kube lugatsha lukahulumende bebe ngabagcina umthetho kodwa kakhulu kakhulu basebenzela ibandla. Independent commission leyi abantu abazayiselecta ngamaparlamentarians avela ebandleni. Ende kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elibusayo lifunani. Umuntu ibandla phela elibusayo yilele phula umthetho lisebenzisa zona ezingatha zamapolisa lani lani whenever be under a political threat. So they akusoze kube leyinye indlela okungathiwa sokufakwe eyinye ikomishini kumbeni uzibane ongabakhangela. As long as besenza okufunwa libandla akulanto ezatshintsha. Ngiyakhumbula kulomnyaka ongu-speaker we-parliament uJacob Mdenda ibandla lakhe lake lamenza wa-resigna ese-resignile kwathiwa usengu-chairperson we-human rights commission kwakuyisikhathi sohulumende ombambaniso bathe sebethetha amandla ngokupheleleyo sebebusa bebodwa bamsusa laphana bayambisela wakupolitburo eqeda kupolitburo bamenza waba ngu-speaker of parliament. So gimi abantu bonke abazafaka kwakukhomishini leyi akukho okuningi engikukhangeleleyo ngaphandle kokuthi bayaba yi-extension yokuyafuqa imfuno zebandla labo eliyabe libadeployile. And there is no way abangakhuluma against it. Silawo kathesa okuthiwa ngama-independent commission, silayo i-human rights commission, silayo kodwa kuyi-NPRC commission. Lo phethe amandla oyophethe ilizwe uyithathela amandla santando. So labo abazabe besezihlalweni bengenza abangakufuniyo bayabakhipha mbeni bayenza okunye okuzamangalisa. So mina sengalahlekelwa lithemba lokuthi singaba le-commission e-independent as long as sila laba ababusayo.
Ngabantu abanjani Fuzwayo okumele bakhethwe bangene kule-commission?
Alubana besililizwe elilobuntu okuphiliweyo emakhanda kusakhiwa isizwe bekufuze kube ngabantu aba independent from political parties. Kodwa ngeke ukuthole lokho, sizaba labantu abalandela okufunwa libandla eliphethe amandla. So yikho mina engikukhangeleyo ngoba ngakhangela kathesi kubo MPRC, kubo Human Rights Commission, kubo ZEC. Ndingabonke abantu awade kuma independent commission zona lawo ihistory yayo yabo kumbeni after that ukuthi bagcine sebeyini. Sibabonile abaningi kodwa beku ZEC babengaba parliamentary candidates ezano kombeni ba participate kuma primary elections ezano.
Lo ke ngomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibheju likaZulu ubexoxa lonto ngamile inkomo we studio 7 ekwobulawayo. Manje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi ababili abalahlekelwe izinkomo ezilichumilane ezicatshangelwa ukuthi zafakelwa ichefu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulababili abeZimbabwe ababanjwe emkhuhlane wesihudo oyikholera kwele South Africa. Ababili laba abesilisa babikwa bebevela ekhaya. Bathe bengena kwele South Africa eMusina bakhala ngokugula basebehlolwa batholakala belegcikwane lekholera. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani lonke ku Studio 7 abalaleli lingabe linjani lonke siyazizwa indaba ezimnandi ezinhle esizikhuthelwa ngo Studio 7 but into esihluphayo elizweni lakithi iZANU-PF ithe iza biyenza utshintsho but utshintsho asiluboni kathi baqala nini ukwenza into zabo manje sebekhala ngokuthi i-CCC yiyenzayo ayi ibandla leli liyehluleka leli.
Salibonani ku Studio 7, salibonani ku Studio 7 ekuseni enhle kangaka. Ngithi salibonani lonke ngomusa wenkosi. Bese ngithi bantu bakithi nginombuzo ukuthi kanti sincetshelwani lezwe lethu esiyimthwakazi salicela. Sibanjwe yini? Besicela ukubuza kuye uPresident Emmerson Mnangagwa weZimbabwe ukuthi yini inkinga kanti asincetshelwani lezwe lethu. Sesihlupheke kwanele. Sihlukumezile ngakho konke akwenzile kodwa ke siyakwamukela lokho. Sesicela ngokwethu asalelwe kwakhe siyabonga ngokukhuluma ngodumsana khelele somakanda nenkaye.
Yeah, ku Studio 7 ngiyabingelela lenjani basakazi labalaleli. Hayi mina ngiyaphila okukhulumayo ngikhumbulana incuke ngikhuluma ngeHabo Road kwale eBotswana. Hayi kwezelizwe lakithi akulanto engayitsho ngoba vele ukukhuluma ikuchitha isikhathi. Ngiyabingelela kuphela izihlobo zami ubaba usekamuzi esiyadinda esigabeni sechitete usidanda. Ngiyambingelela ngithi impilende kuwe ba. Ngibingelela umfowethu esahlengile laphana labantu abantu. Bese ngibingelela unkosikazi uNamethembe. Nethembe uThemba lethu lo iphokuhle. Ngiyalithanda abantu abami, ngiyakuthanda unkosikazi. Ngithi impilende kini ngakhohle isicino sami. Nenelisi yakubingelela uba. Hayi ngiyabonga Mswakazi, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ithele umusa.
Studio 7, Studio 7 noma thinte thalo. Kufuna ukuzama ukukhuluma ngendaba le yalamankazana la akhohlakela bolile. Ngakhuluma phela ngabhekisa kubaba uGawulo lo baba uChumo ukuthi bona bayiphendula bathini ngendaba efana lalena ukuthi thina ngoba bahlala besiqhuquzela ukuthi sihloniphe, sikhulume into ezi right. Bathini bona okushuma lo Gawulo? Ngomsithele ugcwele bona amashona. Kodwa babuye endaweni yethu bezositela ukuthi isatshele that thing situwe. Last time ke baphinda futhi bakhuluma bayeza yabafana ikhanda lika Nomzana uShabangu ikhanda lika Kalobhengula bothi basidelela baqala ukusidelela mina ngokuphakelwa kwami futhi ukuthi bebolele ejele la mantombazana baba basidelelile kakhulu basikhumula ingubo zokugqoka impela basahamba ze sahamba nqondo ngiyacela kuphela kubone ukulungiswa kuphela kwenziwa impela yafisa ukuthi bona ukulungiswa kwenziwa ngoba next time abantu bazophinda bayenze ukudlula lokho abalamthetho ngiqhakhuya abantu abangalamthetho khuluma ngalabo abantu abanjalo usasubisele move indaba yokucwasana bese ngalayo le ngqondo le kodwa bayasihlokoza phela ngomunwe umathintitha lo okhuluma isiZulu sasemandebele.
Salubonani, ngithanda ukubazisa ubingelela imuli yami iyakungwinya iyakunyoni ukuhlanganisela usasithovile uDikonyoni ugogo nesithwala uNathimba Ndlovu usemadembelela Ncube bonke abenza uhlelo lukaqogelela kuwat 19 lapha eDaluka liphani ngakhohlwa usa Angel yena engumandla inkosi yoni ubuthemoya emabali emapostolini ungwenya egoholi usimanda Malava, Strebrot, Sairik, Yaponga, cool, Stanta Tanji, and Lapama Poston in Momovin Gwena, Etaluga Lap, Awe.
Studio 7 ngibingelele kubasakazi bethu ngibuye ngibingelele lakubalaleli ngingumama nami ngizehlisa ngizithoba ngilesikhalazo lapha ngesikolo sethu seMpanetsiba secondary sisendaweni yaseCholocho induna yethu ingutategulu ubaba umsigane ischool fees esisibhadaliswayo kulesana sikolo singaphezu kwamandla ethu so angazi ukuthi singathola sizobani singabazali ukuthi singathola sizobani ukuthi mhlambe kube khona mhlambe abazomthetho abakhangela ngezemfundo ukuthi besondele kuleso sikolo isikolo be school fees besisibhadala 800 kunyaka odlule manje school fees buya sithi 1040 besenza njalo abasitshele singabazali kusase nesikhathi o izikolo mazivala kungo December ukuthi hayi isikolo mazivula school fees sizaba imali ethile sesibhadela school fees sasivele sisibhadala sebeqotha abantwana bathi kufuneka enye imali so bengicela ukuthi lisisize khona apho studio 7 o ma kuyikuthi kukhona indlela mhlawumbe enye okufanele ngithole khona usizo zolingangceda ngikwazi ukuthi ngilayele ngiye lapho ngingathola khona usizo ngoba sesithwele nzima ngemali esizifuna esikole esingazazi ukuthi imali zani ngiyabonga
studio 7 ngifuna ukuphawula nami ngaleyo ndoda engumdenda leyo hayi ayihambe iyophendula imibuzo le abazombuza yona uright akahamba ayobaphendula angabasabi akayobaphendula abaphendule futhi impendulo ezo abazosutha ngayo abazoyesudiseka abazigcine bebona ukuthi hayi ikhona into abayenzayo engajabulisi sizwe samandebele uright hamba uyobuzwa ndoda uphendule futhi ngaleyo ndlela ophendula ngayo hayi sikumele ya ukhuluma nochuma ula eJohannesburg
Studio 7, ngibingelele futhi. Ngicela leli jaha leli uChabangu lo eke sihloniphe ngathola isikhathi. Chabangu, sicela usihloniphe baba. Ungathengisi ilizwe, ungamile ezani ngoba kulantoni oyenzayo. Khanya vele uthengwe izani wena ukuthi udilize iCCC ezama ukuletha inkululeko eZimbabwe abantu behlupheka kangaka. Chabangu, ungathola isikhathi usihloniphe. Ubisele imali le abakuthenga ngayo Chabangu abantu bezani. Mnangagwa lo wakuthenga. Ngali umali umnangagwa wakho lo usehluleki leso singumnangagwa yahluleka lo mnangagwa wenu lo lontshontsha amagolide ziyathengisa phetheya izidlela linezini izisho ukuthi izilale zibomvu ziqumbile abanye abantwana behlupheka beZimbabwe cala isihloniphe bantu bezanu lonke nje bantu bezanu masotha apolisa lokho lamainfomu apangukileyo ngiyathola isikhathi lisihloniphe mapolisa eloko litsha abantu lincindezela kahle kahle nayo thithi lingamaswina namashona lingekelani ukusidelela amashona asideleli mashona lonke bomnangagwa lina sicane asideleli lina kuzaliphelela akukho kungapheliyo madoda kuzoliphelela bomnangagwa sizozohlupheka sizotsha elizweni likaNkulunkulu uNkulunkulu uzolitshisa kabuhlungu uzolitshawa sazolubi namashona othuvi
Hello, Studio 7. Okhulumayo nguThemba Swanda. Ngifuna ukuncedisa umdala weMRP, uMdenda Chilumbo. Ngithi mdala wena hamba ungabi lovalo. Lathi sokumele sibambane njengabantu bemathebelelendi. Even isikhone yokubhala incwadi sihambise kwele South Africa. Kule sibonele esihle esenza kwele South Africa esingakwazi ukusiyenza lathi. Umnangagwa akasoze ebuse ngenduku yensimbi, autocratic. Ukuthi abanye abantu bengakhuluma kubi bayablema. Yena 2022 uthi abantu bemathebelelendi bayekela umlandelo uyabaqhuma amakhanda. Wabuza ukuthi abantu abangasekeli iZANU-PF bale flag yabo yini ongathi ufuna siyenze into yakhe yena ngathi siyakwazi ukuzimela sodwa vele esesukufuna ukuthi ngathiwa kuyaqunywa esentra sizimele sodwa singabantu bemathebeleleni sodwa
Studio 7 abantwana abadlaleli babasakazi ubunhlobo Studio 7 ukuqala mina ngifuna ukubingelela ngiyabingelela hlobo zami zonke ngezikhona indawo yonke yesengisiya ezindawo ezimbabwe ezindaweni yasemkanye ezimangeni lapho kule dadewethu khona unantobeza kwenyethu sapothamama nabantwana abatutinkone imenezi isithi bantu abami ngiyazithanda ngikusela impilo enhle ukusengisuka lapho ngiye esigabeni ngiye endaweni omkhulu sekenelwethu ukukhona ngivelele udadewethu nenkosi latomas pole ngilelele nabantu abakhe abathi uwithemba amakhiwo nobezuthu futhi ngiyazithanda nonke inkosi benze bomehle ngisuka lapho ngiye
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump unqobe ababili abathi umnumzana Ron DeSantis lonkosikazi Nikki Haley kukhetho lwakuqala olokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. UTrump ulandelwe nguDeSantis kwagcina ngoHaley. Unqoba kukaTrump kuza ngesikhathi esetheswa amacala afika phose ikhulu abhekane lawo emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo yomnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi nxaso kusiza umhlaba wonke isokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 lapha mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele muva. Kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaxhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaxhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.
Uxolo ke lo kasimnumzana Moringai ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Okumanje ngamafitshane ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo yeAfrica Cup of Nations. Kule midlalo emibili nje kuphela kusasa, iqembu leMorocco lizadibana lona leTanzania kuthi leDRC lidlale leZambia. Lapho ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamuhla. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe, abanye besithi DAZ ngamafitshane. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumsekeli wesikhulumeli umnumzana owethule umbiko lo esithi umongameli webandla unguye umongameli we-Democratic Alternative for Zimbabwe. Kodwa ke bayalandula bathi hatshi ubengatsho njalo. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo ukuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela seliqolisile ngomlayezo lo, kodwa abesindebele bazonde baganunwabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe ngo 7:30 ntambama lamhlanje silazo ezinye. Igama ngu Chris Gande.